i-Arterial Network yinhlanganiso etholakala ku-Afrika yonke nje jikelele. Kulamazwe ambalwa. It's a non-governmental organization, inhlanganiso ezimele yodwa ejonge ukuthuthukisa ezamasiko kwele Afrika yonke jikelele.
Ingxenye yenu e-Arterial Network eZimbabwe idlala indima ebalulekile okungakanani kuzwekazi lethu eAfrika?
Ye, ngamafitshane njengekomiti ekhangele eZimbabwe, umlando wethu ukuthi sidinge amalunga enza ezemidlalo lezinhlanganiso ezenza ezamasiko ukuthi bajoyine babe ngamalunga e-Arterial Network.
Ngibale kukhasi lenu ele-Facebook ukuthi abameli asebedlulisile isikhathi sabo bakhethe nina abasakhulayo ukuthi nithathe izikhundla zabo. Awungitshele, kuyini okwenza ukuthi bathakazele abasakhulayo kanjalo?
Khosi bananzelela baphinde bahawukele amajabuzane esingabe silawo lentshukuntu esingabe silayo ukuthi siqhube ezamasiko lemidlalo ngendlela elobunono. Basebekubona kubale ukuthi ngapho nje lathi sifisa ukuthi sikhulise le i-Arterial eZimbabwe. Yasizameni ukuthi sifake ontanga kube yibo abagijima kakhulu because yibo abanamadlawuzane.
Awungitshele ukuthi ngombono wakho lokho kusho ukuthini kulabontanga emphakathini ukuthi inhlanganiso ebambisana lamankampani adumayo kulo mhlaba wonke jikelele bakhethe nina ukuthi nikhokhele le nhlanganiso?
Sizizwa sihloniphekile emphakathini ukuthi sikhethwe phakathi kwabanye bonke ontanga. Futhi lokho sikwenza kwizinhlanganiso zethu esizikhokhelayo ngokwehlukana kwethu as committee members. Bakubona kungumsebenzi ongcomekayo njalo bayafisa ukuthi nabo bathathe lolo lwazi leluthu esilitshengisela kwizinhlanganiso zethu esizikhokhelayo. Ngakho umlandu lo esiphiweyo sizizwa silengqobe enkulu kakhulu esiqalele ukuhlangana ucubungule ukuthi kathi thina yini esingakwenza ukuthi siyithuthukise le inhlanganiso isebenzele ama-athi.